Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Lami tate leli tuba ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usikelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bekhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhova lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululisa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutshwa ngomlanga kungekatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuru Yadzo eChidungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisi. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuya kuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusasiphumile, izinto zona ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. sikhangeleka tesi nxa sesihlangana lale indaba nje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izivothwa ezivothwayo zivothelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekajobskala solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kawavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo ezimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanele ukuthi baku-opposition benakanele ukuthi balisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu ezimbabwe ayisibo bebandlela ilotho abantu ezimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu ezimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sikamasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke kawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi abuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele leMRP abakade befuna ukwenza umhlangano werally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapholisa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapholisa awasoze enelise kulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo becele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and now we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa isensis pa. Now we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipho isizathu senyipolitical party engekho ku-ideology yethu. Sabe sesithi nano mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflate our activities, our ICCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina aluzmana desifuna ukuthi sikwenze ngenkani. Besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena estadia. Bangayenzi into ezingayisizo singena estadia. Bayakwazi ukuthi umkombandela rasi nguwo okhona to map iway forward yokukhulula izwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo that we have gone through the legal processes sithethinake siphaleleni i-cancellation lokuzini yiyo esidonselele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela bese sabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthinyelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubabamfula lo convener wethu ubaba uThompson Ndlovu bagcine sebeyibhali ngencwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take a legal proceeding against the unconstitutionality of the ban of the rally. But we are still pursuing the issue on 21 December. Ukuthi ibe impumelelo isiyoyenza imkombandela rally sesisebenzisa yini the legal process. But that is not going to end well. The last rally ukutshela amapholisa leli bangaqhubekela phambili the behavior in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina i-option yetesilayo kathesi we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabona ngani siyabesaba ukubalanda sisenzela i-democracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasejele for i-MRP 9 labantu ababalalile abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bebayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululisa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutywa ngomnanga ngibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Thina mapolisa lihola imali yama-taxpayers yama-ratepayers. Rifuzanga ndilalele enye indoda evuka ithonje igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgabo othiye abantu abadlule nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle, and okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe yithi imarch eBulawayo mhlaka 22, so zothola ukuthi abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Imisebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalele ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izususize endele ndlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe nempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le mali lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha eGold. That's why beletha abantwana ngapha eGold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani kuStudio 7, injani kuStudio 7. Siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhla ka-22 December. Mina njenge-background survivor angithakazeleli leli langa. Ngisidedi limbisela ama-nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizi ikhishwa, abantu bakithi bexotshwa baleka besiyefoli ukuze bonabo abavele eMpumalanga bebuye bezothatha iindawo zabo ngapha kule mandebeleni. Kungaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi kuvela solanga endikukhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ndithelela ulaka, kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7 injani intenzo kuma baba lo-Anglican Isibande. Hayi baba, uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa uyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube uyehluleka, kodwa hayi bakhulumela kamnandi. Uyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo, hayi uyakwazi ukuyikhulumela, hayi uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sinothi kancane. UMthuli Ncube engayibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wangkhona. IZanu PF ukuthi asitshele ngabo-SAP, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedinga lutho. Kanti iZanu PF yathi izokhona ukulungisa inkonomi phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa inkonomi, kayekele ikukwehluleka kwangikhona phela, ikukwehluleka kwangikhona. Akumelanga isinikeze ama-excuse, kumele iphume sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZanu PF. Hhayi baba uSibanda, angazi ukuthi kumfundisa onjani usapota iZanu PF, because iZanu PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi kumfundisa onjani baba, izobuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani, ukhuluma nomstudio kaMthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingeze le ingani isisihluphi kakhulu emoyeni yethu. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi usengezwe engabi khona ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le party le. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye ngasesihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngobani, ubani ngobani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngobani, olamandla lawa ngobani, okwenza lokhu ngobani. Ngoba nxa kunje singazani sisemahlangeni, into kwizingane sidlala ibhola elingelamoya, hhayi bakithi asizamini ukuthi sinakaleli senzini into ezasiphumelelisa kusasa yethu nabantuabethu nabazukulu bethu. Yabona
Studio 7 ndivuka njani basakazi labalaleli, hayi siyavuka. Hayi strong izindaba yayibona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Jabang uChamisa omnangagwa Zimbabwe nje ezeurope i-nonsense. Into engekhoyo ke leyana singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenze iyodwa nje, sokumele sike sibheke sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokho lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona kuphela, kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Make ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Kuvotelani izaphu, kuvotelani izaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7 sarubonanga kungenelaa mhlanhla lakhi wesiganda endaweni yakomagoli embeliswakhe. Mina into endithanda ukuyazi lesikhathi uChamisa yena ahlutshwa noChabango ukuthi akhiphe uChabango, kusho ukuthi uChamisa naye kulesisosithizeni esenzayo. So angazama ukuvelela abantu egcekeni
amathono. Studio 7 ya like libe liyakubona ke Studio 7 lalabade lokho esitiuChabango uright nango uChabango ephelandaba chabalala iZanu isifake yona le uChuma nolo obesebenza lo Sengezo udiliza i-CCC ukuthi yena angene. IZanu sifake into abe yi-candidate uChuma kuma-by-elections, sokumgcekeke ukuthi uChuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ukuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterloos i-candidate ukuthi engabe yi-candidate, sivoteleni lo okaChabango umthengisi lo. UChuma vele engangeni ngoba lapha singake sifake iZanu nge-back door. UChabango ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni, singaspoil ama-papers, but let's make sure ukuthi lo uChuma lo okhotha iZanu day and night vele anganyatheli. Ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo Chabango ukuthi sokuyaxotshwa lo kaChamisa kungene yena uChuma. Let's make sure ukuthi vele angangeni uChuma ngoba uChuma iZanu liyane inyanisa inyanisa nyanyi.
Sabengele emsakazweni, kadanisa kakhulu ukuzwa igqodla likaSengezo Chabango elingunqobane esithole eyikhulumela indaba kaSengezo Chabango engani yinto ezwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ukuthi ubuhlungu abasizusabona faa lo muntu okuncweba isilonda. IZanu PF kade ihlukumeza amaZimbabweni and amaZimbabweni akayifuni lawo akwazi. That's why bathatha iface kaChamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sisebenzisani lasengezo chabango iTRC ngeyenu kodwa bekwazi ukuthi upresident weTRC akayivumi leyo nto leface yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezani vele busa amazi babweni ngenkani amazi babweni izanu ayizonde njengosengezo chabango la yena unqobane kahambe kuze uKhalipani Phugeni ukuthi mabantu bemhlebele amadlebeni bathi ngendaba yakhe ikho engasayikhulumeli uKhalipani Phugeni sikhulunyelwa nguye indaba yakhe lo sengezo chabango bathemba izinkantolo zezanu ngobathuye izanu kodwa amaZimbabweni wona akwazi lapho ami khona abayifuni nitsho la kancane into kasengezo chabango yokurecall abantu esabafakayo thina bekurecallwa ikhoti ngoba ikhoti izanu esasibadlile izekhethuleke lokusiriga namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze eParliament abaqhubeke sobona khona siyabona
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqondileyo mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabangu le-CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaChabangu kumbe ngekaChamisa inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-positions that's why kusenzakala into enjalo manje nangu-ke uChabangu sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC akusele omunye umuntu azayisebenzisa ngaphandle kwakhe njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa uyalitha ngisho lo mnikazi webuso hayi thina ipolitics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle kahle
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli umthimbani bamfokasiwela ngilapha eliphansi ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singachana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni ilizwe lilungiswa ngabantu babo sakusho kudala abaphakama abantu eButswana eGoli South Africa bulawayo Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakiwo ngoba lento le seliyekela umnankagwe waze wamila impande angithi manje mase limekele buso kwesithuke emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo akulanto badala bami ezolunga abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ecourt akaye ngenxa ukuthi uyazi ukuthi bona lezana uPF bakhuluma njani banobudlelwano so bantu bakithi asiphakameni ezimu lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akufela lutho ngiyabonga ikhambele odini
ebe kungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye uTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi January 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwemunye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has pretty surprised me. It was predictable. Ngoba banengi ababe sitshwe njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-everything but i-supreme court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections, so the state of Colorado has decided ukuthi thina asimfuni. So it will be interesting a supreme court over the supreme court will recognize those state rights ukuthi Colorado. Furthermore, Roe versus Wade, Lena A. abortion was set aside because of our state rights. They set it back to our states must determine their own course, and our states are manning actually, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge Lawa will totally swing, which will change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje ngasikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot, and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes there. It is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e-America ukuthi just because ngiyawafuni mina ngizam support abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him. That
lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abicele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa-ke bona abebandla le-CCC batshele i-Studio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.